amanzi asevaliwe. So inhlupho kube ngamagetsi. Sekuthi thina besizokuvala amanzi. Nxa kungelamagetsi siyabe sesehluleka ukuphamba amanzi ukuthi angene ukuze ayefukulela kuzakhamisa. Yikho sihle savuka sabhala inothisi sabazisa ukuthi sesike nhlupho lokhu. Esiphezu kwezithize sasesiyithelile phezu komsebenzi wokudinga ukuthi yini eyenzakeleyo. Esikhangelele ukuthi sithembe ukuthi kuseyatshonila kuzabe sekulokunye okungcono sebeqedile ukusebenza, sebekutholile i-fault yakhona, kwenzela ukuthi abantu kuphinde abekhona amanzi bawathole.
Bekulamanye yini amanzi akhona abangawasebenzisa ukuthi bedle begezise lezambuzi kumbako awakho? Ikhansili yanceda yini ngamabhawuza?
Njengoba kuyinto nje esehleleyo isingalindelanga, sithemba abanye bengabe bebela wona lawo malishwane, kodwa abaningi bebengazimiselanga ngoba asisajabulanga ukuba naluhlupho njalo. Kuluhlupho lwehla singalulindeli ukuthi amagetsi asicimile lathi singakwazi, ngoba la izisa i-pay fault ayisukuthi bacimile. So ngezinye ihlupho esihlangane lazo siyibulawa esithi council, kodwa siyazama ukuthi lapho esinambelela ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi hayi thina kusijomile, siyazama ukuthi amabhawuza ayithona lawo esilawo aqalise ukugijima anikeze abantu amanzi, ngoba kulilungile nabo umphoko lokuthi bawathole lawo manzi. Sengibulawayo siyaxolisa kulokho, kodwa na kungaqhubeka kuyukuthi kusasa kuyavuka kulokho ekunjalo, sizaba le ndlela yokubana sibone ukuthi amabhawuza ayagijima ngokuphakemeza ukuthi abantu bathole amanzi. Nxa kuyikuthi banawo abanye abalamabhawuza alamanzi, esikukhuthazayo ukuthi sicebise ukuthi baqale bawabhoyile amanzi lawo bawabilise bengakawasebenzisi, ukwenzela ukuthi kungabi lokunye okungasolakala.